into abantu bakithi kumele bayikhumbule inkulumo eyanikezwa nguNkomo umdala esaphila kumgabe ukuthi ungaxolisa abantwana, ungafundisa abantwana igazi, ungekela abantwana bebulala abantu, ukusasa bazafune lakho igazi. Umgabe usehlukunyezwa, usehlukuluzwa ngabakhe. Into ekhulunywa ngumatenda amatanda iqakathekile ngoba nayo vele i-ground kumele ikhulunywe besaphila abayibo abayiqhubayo abayenzayo. And kuhle ukuthi bayikhuluma bephakathi beyibo bengabezanu labezandla labona ababa bengamasotsha i-50BK. Njengomkhokheli umgabe ngeqiniso kumele abuye phambili kodwa nezandla zakhe labo abayibo ababethumela amasotsha beyibo ababegijimisa izenzo lezi ezenzakalayo bonke kumele babuthane. Labo matenda amatanda labo bangagezi izandla bese besithi bona bangophilathu umgaba abeyedwa. Into le yenziwa ngu-commander in chief lama ministers of security and defense and home affairs lebutho le-5 brigade labanye ababengabacuphi bencedisana bebonke bonke laba abantu kumele babuye bazogezwa umphakathi bangazigezi bona.
Uthi umatemadanda akuqondanga ukuthi abantu bathi umnangagwa laye waphatheka kumbhuqazo weGugurahundi ngoba umuntu owayekhokhela ngaleso sikhathi ngumgabe ngakho nguye uzandla zibomvu.
Hayi, uyaphosisa umatenda amatanda. Umnangagwa wayenguminister of security njalo kule nkulumo umnangagwa azenzayo phambi kwabantu kithi ngalesi abanye simkhangele ngamehlo efunga ngokubulawa kwabantu ethembisa ukuthi abantu bazobhujiswa. Sengathi lamhlanje wayengekho njani, ufuna ukwenza abantu iziwula. Abantu babekhona bonke kumele babuthane bambe phambi kwabantu bazigeze uZulu abe ngesuthisekayo ngeqiniso labo. Lokho kwenziwa ngoba umatenda amatanda kuthiwa yi-cheap politicking, ikupolitika okulula okungelancedo. Iqiniso kaliphume ngeqiniso, hayi ngobugwelegwele lobumenemene loba babuzamayo.
Wengeze wathi njalo abantu kumele bahlawulwe ngumgabe ngokwakhe. Yebo, ngumgabe omele ahlawule abantu kumbe nguhulumende?
Ya, umgabe kumele avume izono zakhe. Abantu kumele bahlawule nguhulumende. Lokho okukhulunywa ngobaba uMateni amatanda ngokomuntu ongalalwazi ngokuthi umhlaba uhamba njani, usebenza kanjani. Uhulumende kumele akhiphe imali anikeze abantu i-compensation. Njalo kule ngane eziningi esezingabantu abadala ezingangenanga esikolo ngoba zingela ma-birth certificate, ezingazoyise, ezingazonina, abantu abalahlekelwa ngamathuba empilo kungayisi ukuthi bayizithutha kuyikuthi baswele abazali baswele izithuba zokuthi baqashwe lokuthi bangene ezikolweni. Bonke laba abantu kumele baphiwe impilo yabo abayitshontshelwayo nguhulumene kamgabe labo matenda amahlanda labo mnangagwa behlanene. Yona leyo into ekhulunywayo asiyo into encane okumele abantu bapolitike ngayo ngoba izimpilo zabantu okukhulunywa ngazo lezo.